So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
kulokungahambanga kuhle sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka kunzima ukulihlolisisa ukuze lubaphathise ukulungiselela ukhetho.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bavume ukuthi upresident wethu umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awezeki, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo.
Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo somkhokheli webandla le-United Zimbabwe Alliance, uNkosikazi Elizabeth Valerio, ukuncintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe kukhetho lwalonyaka. Umanyano we-NATO namhla unqume ukuthi zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota olwe-voters roll lwalonyaka lunzima ukuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe ngabe-CCC labentatheli izindaba eHarare namhlanje. Ekhuluma emhlanganweni lo, umsekeli kanobhala wezokhetho kubandla leli uNkosikazi Ellen Chiriedenga ube khona nangokuthi i-voters roll abalayo kayibaleki amabizo ngoba ikumhlobo wephepha le-PDF khona okwenza kube nzima ukulihluzisisa.
Kulokungahambanga kuhle sibone kungani kulokwephula umthetho ikakhulu section 21 subsection 7 owe electoral act okhuluma ukuthi ivoters roll kumele umuntu enelise ukukhangela lokho ukuthi yikusearcha and then loku analyze lokho ukuthi kuyihlozisisa lokho ukuthi umuntu ummeli wephalamende kumbe umuntu wekhansilini kumele akhangele ivoters roll enelise ukubona ukuthi esigabeni sakhe bangaki, for example ontanga abakhona laphana, omama bangaki kumbe obaba esigabeni kumbe polling station, but nxa sikhangela ivoters roll leyi esiphiwe asenelisi ukuyihluzisisa.
Uqhubeke sithi badanisa ikuba abantu abaningi lokhu bengakatholi amabizo abo kuvoters roll, esithi lokhu kumele kulungiswe, njalo uthi kumele izek ikhulumisane lamabandla aphikisayo ingakabeki indawo zokuvotela zama-polling stations.
Ama-polling station izekhe kumele igazethe ama-polling station mhlaka 2 August. Ngasemthethweni umuntu oyi-candidate kumbe abantu amabandla akhankasayo balelungelo lokuhlala phansi lezekhi bebonisane ngendaba yama-polling station. Sithola ukukhalaza okuthize abantu amatama ama-polling station aku-voters roll asendaweni ezikhatshana lakibo.
Uphinde wakhalaza ngokubotshwa okwenziwa amalunga ebandla lakhe abancintisa ukuthola izikhundla edayele ephalamende kukhetho lwalonyaka abagoqela umnumzana Coban Matsiba owembizo ekhwekhwe lo Clifford Hlatshwayo eChipinge South ababotshiweyo kwesikhatshana bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Abebandla lezaphu labo bakhala ngokuthi amalunga abo abaningi kakhulu emaphandleni abakatholi ugwalo lwe-voters roll.
Tena njenge zapu silenkinga ezimbalwa. Okwa uqala utaba ngendaba ye voters roll. Okwa uqala ama candidate wethu amaningi emaphandleni akakayitholi le voters roll. Emat South, Mat North abaningi abakayitholi. Emat South siqala ukuyayithatha kuyona le iviki. Inkinga yokuqala. Esibili abaningi ama candidate emaphandleni bayithola ku format ebenzima ukuthi bayihlolisise.
Kodwa ozancindisa idinga kumele ebandla leZANU-PF kobulawayo umnumzana Mabutho Moyo uthi amabandla aphikisayo ahlala ekhalakhala zikhathi zonke.
Hayi, laba sesidiniwe ngabo lapha. Kuyibo vela akulanto eright. Ungazi ukuthi bekhulume ngeyabo iphathi, akulanto eright ephathini yabo. So bayabona sebeseyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama numbers abantu abasekela umongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama number bona bangeke bewakwanise. Yiko sebedinga nje indlela zokuhlebe bele excuse lokhetho lungakafiki. Lokho kuyabona singabantu asebebona sebenqojiwe. Hayi, aso bantu sabathatha serious. Njalo amaZimbabwe ezivela abathathi serious.
Imizamo yokuthola umbono weZEC yehlule ngemva kokuba isikhulumeni seZEC umnumzana Rodney Kiwa ethumele umbiko othi ubambekile akenelisi ukukhuluma lathi ingcwethi ezicubungela ezombusazwe kanye lamabandla aphikisayo bathi isikhathi sesisifitshane kakhulu ukuthi kube lokudonselana ngokudingakalayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka. Sokusele inyanga eyodwa ukuthi kuqhutshwe ukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende lomongameli welizwe ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umahluli womthethwandaba owe-electoral court wakobulawayo uthi uza kwethula isinqumo sodaba lwabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF abaphanyeka udaba lokuzama ukuvimba ukuncintisa kwabalitshumi abebandla le-Citizens Coalition for Change kwizikhundla zedale lephalamende besithi ingwalo zabo zangeniswa edale le-nomination court selivaliwe njalo lesikhathi esivunyelwayo sesedlule. Okune ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Valerio wayeseyalelwe ukufaka ingwalo zakhe zokuthi abhalise uncindisa esikhundleni sikamongameli ngabe commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission bethi imbadalo yakhe yokubhalisa yangena isikhathi ababesibekile sesedlule. Ekhuluma ngemva kwekwethulwa kwesinqumo ngumthethwandaba we-electoral court, unkosikazi Valerio uthe basamukela ngenjabulo lesinqumo.
I was not given the opportunity to be on the ballot and you know the Zimbabwe Electoral Commission had rejected my application to contest in this general election. However, the court has ruled that my name will be added to the ballot. I'm very excited. I'm overjoyed actually right now because finally we have a woman who will be on the ballot August
23rd.
Umsekeli kaNkosikazi Elizabeth Valerio, uVice President ubandla labo le-United Zimbabwe Alliance, uReverend Frank Mhlanga, uthe kuhle ukuthi sebevume iqiniso elalivele lihilo.
Sijabule kakhulu, simanzi nte ngokujabula ukuthi ekugcineni baze bamvume ukuthi uPresident wethu, umongameli wethu laye angene kulolu khetho. Babethi bona imali azibonisi kuma-systems abo awe-ZEC, kodwa kuyukuthi sasibhadalile ngesikhathi thina sabhadala konke kwahamba ngesikhathi esifaneleyo. Bona basebesithi izimali azibonisi ku-system zabo, kodwa ke hayi, siyabonga ukuthi sebeze bakuvuma iqiniso eliyilo lalivele liyilo.
Unkosikazi Valerio wesifazana oyedwa ozancindisa kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe phakathi kwabesilisa abalitshumi lanye 11 abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF loNelson Chamisa we-CCC labanye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezwe Chisa Sibanda.
Asizweni njalo uEzra Chisa Sibanda esichasisela ukuthi kwenzakaleni emthethwandaba, ukuthi kwenzakaleni ngodaba lwe-CCC.
ibandla lesizwe Coalition for Change litshela umthetho ndaba ophezulu okubulawayo ukuthi awusaqhubekeli phambili ebophisa abangena kukhetho besebenza igama lenhlanganiso le olwama double candidates esigabeni sephela ndaba chabalala sokuzancindisa osoneni Ncube lo Gift osalwe siziba bemele i-CCC bobabili. Unkosikazi Soneni Moyo uthi siyakhankaza ekhululekile.
Sengivunyelwe lami ukuthi ngingene since bebe sithi mina ngingangeni, but njengebandla engikulo babona ukuthi kufanele ukuthi ngingene ku-TCC.
Leli bandla lilama double candidates la ku-council kobulawayo. Udaba lakhona luzangena enkantolo ephakeme kusasa. Umnumzana Mbuso Siso ngomunye we-TCC obancindisa bebabili kukhetho lokuba ngu-councilor.
Sebeyaqhubeka bengama candidates. Awubonale ama lokuzana ama constituencies abakuthathu ba. So achindela nje lati elethu seli shiftwe to kusasa okuba ukuthi sisizangelela okwakusasa sizwe ukuthi inkantolo ithini.
Olunye njalo udaba olusemthethwandaba we-High Court, uMahlula uBongani Ndlovu uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa ngodaba lamalunga awe-TCC alijumi lambili 12 abavinjwa ukuthi bancindise kukhetho oluzayo bemelele libandla edale lephalamende. Umnumzana Thisen Bhajile ngomunye wabo yena ufuna umela ilokitshi lemakhandeni.
Labo abayibo abasibophisayo ukuthi ngokubona kwabo amaphepha ethu afikanga ngesikhathi esiqondileyo. Kodwa hayi thina vele silaso isibindi siyakwazi ukuthi sizabe sikhona mzukwana wokhetho.
Umnumzana Phasho Sibanda yena udinga umela i-CCC e-Country Park kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi.
Hey, thina amaphepha ethu abekwanye isikhathi sibilokhu ukukhuluma nilesiqiniseko and yikho kukhulunywa emthethwandaba. So simelele ukuthi uMahluleli akubeke kube kahle.
Ubona bathi lapho zani kwezani ubhadala imali ufaka amaphepha.
Bathi bona thina saphuza ukufaka amaphepha, okuyikho thina esikwalayo ukuthi vele kasiphuzanga ukufaka amaphepha.
Ohlaziye zombusazo omnumzana sengezochabanga ukuthi ibandla le-TCC liswele ubukhokhelo obuqotho, yikho sebehlangana lodubo olunje.
Ukungabi le-leadership, ukungabi le-constitution, ukungabi le-collective decision, ukungabi lama-structures uzasibulala. Ngobokwenzakala e-court lapha angisilo gqwetha, kodwa ngiyakubona ukuthi singathengisa ibulawayo.
Kusasa uMahlula uthe uza kwethula isinqumo sokuthi abalijumi lambili abe-TCC bancindisa kukhetho bemele ubulawayo kumbe haji. Ngimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngenza Jesus Banda.
Isigodlo someli weMelika yeRare sesikhuthazele Zimbabwe ukuthi lidingisise njalo lithonisise labo abatshaya intatheli zindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu lezinye intatheli ezigoqela uParmenas Thuso loLungelo Ndlovu ngomvulo kobulawayo bezama ukuthapha indaba embikweni owethulwe namuhla isigodlo seMelika iZimbabwe sithi abalwela ilungelo loluntu kufanele bephathise ukwenzela ukuthi ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo kungabi ngamazwi kuphela kodwa lezenzo. Intatheli izindaba lezi zithi zachaywa zizama ukuthapha indaba ngokwakusenzakala lapho kuhlukuluzwa abanye abathengisa ezitaladeni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Pawuni yathi uthi basadingisisa ngalolu daba. Omunye walezi intatheli izindaba nguLungelo Ndlovu othi kuyadanisa ukuthi abavikelekanga lapho besebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yade ingayikhangeleke. Sisaphakathi lokubuza amafenda zona nawo ukuthi bayathisabayathisaka ngabantu bezana. Abantu bezana ke babaney'sibini abangezona 50 kumbe kusiya ku-100 egqoke izikhipha zabo zezana ebegqokele amakhepsi. Kuyinto asenezindaba ezibaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uParmenas Thuso, uSimba Rashen Baranganda, loLucky Chuma. Bafika basibuza ukuthi lengani lithathela namapikitsha lapho lenza ngo-1 sabachatheka athikathi zintatheli zindaba nani ndinxakingasithela nje ukuthi kwenzakalani izi-side of stories zabantu bonke ababili. Khonapho sisanjalo mina bengikhuluma lomunye ongwanathi engani uyakhokhela le mcuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singamukuzwisisana ngokuthi sithi akutshengise ukuthi akhombisa ukuthi uyintatheli izindaba uyintatheli uyintatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli so ngithathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina ngiyintatheli izindaba ngokomsebenzi wase waluthusha-ke iqulo nalekade behamba bebaningi vele abantu bakhona besithi vele abantu laba akumelanga bayekele babadilithi bahle bangigombolozela lami khonapho ngatshaywa lapho emsweni kumbe kuyimpama kumbe zinqunzi nangisukengasuka sengibaleka khonapho ukusila kwami khona lo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayelixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ye, ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela imihlanganiso yemisathi kahlani. So imisa igcine ikhiphe istatement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile. Ukuthi umuntu onalowo postiwe ngu-Anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele ngani yephu leyani case but angisathola ngithuba ngoba bewunengade ngikwenza kusukela izolo. Ngihlanhla lokuthi angangilimali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizakuya khona emapholiseni ngiyevu leyani case ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli zeinkokheli zelizwe sikhuluma ngokuthi kakube lokuthula lokuthi ama-bodies la abona ngeze ngabe ngonozindaba begqugquzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengazo lezo zikanelane lokhetho. Bekuyikuzama ukuthi kucatshiswe ukuthi abantu labo bangakhulumi ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho. So lesishoda ukuthi ungake washaya i-journalist iqede ukuthela ethileli i-journalist la uceda lapho ubatshele ubachazele ukuthi nangonozindaba. So bona into kade besishayela yona ukuthi sidimithe ifuthethe besiyithe ukwenzela ukuthi kungakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini vele abe kusenzakala khonaphana ku-Fifth Avenue.
Kodwa uzaqhubeka usebenza njengenjayelo ukumbe uzabona ukuthi awulugxobi kuyena leyana indawo njalo uvikelekile yini njengentatheli esebenza izimele?
Ye, kakhulu sengisaba lokusaba ngiyathuthumela even lokuthi ngikhulume khonapho angikwazi ukuthi isefithi yami kuyibeka ngaphi. Kunje ngifile ukuthi njengontatheli zindaba abazimeleyo laba abathatha izindaba sesingathi ngamafrilansela asikho akunasefit ungazi uye khona ngale emapholiseni ye-reporter asibonanga amanyathelo ethathwa ivini lakhona u-Anastasia kunguye opostile maqala ukuthi akhulume ngodaba lolu asibone izingatsha ezingalisekela ama-journalists zihambele emuva noma civi organization engani abaluthatheli phezulu okukwenza sifile ngani asisodwa njengamphesinali ngizizwa ngingavikelekanga nje ukusebenza kuyinto engethusileyo kakhulu nokusebenza kuzayenyezani ngisebenze kanzima.
Lo nguLungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Umanyano we-European Union uthi iqula lawo elizohlola ukhetho seliqalisile umsebenzi ngokucubungula ukuthi umomo oselizweni upha amandla wonke ithuba elifanayo yini lokuphatheka kulo ukhetho. Umkhokheli waleli qula umnumzana Fabio Massimo Castaldo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi bazaqapha umomo ukhetho luze lwedlule bese bephuma logwalo oluveza ukuthi ngokubona kwabo luyabe luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo yini njalo isuthisayo lolu khetho. Iqula leli lisungula umsebenzi ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu elizweni. Abebandla le-CCC bekhala ngokuthi bayithuselwa njalo bayatshaywa ngamalunga e-ZANU-PF bona abalilandulayo leli cala. Umuntu ngamele inkomo ye-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuningi okufuza ukuthi kukhangelwe kulento enjenge-political violence, kule into enjenge-media coverage to all political parties, kulento enjengokuthi kathesi sikhangele ukuthi olabanye abantu labodwa befuna ukuncintisa abamiswayo ngemithetho encindezelayo. Konke khona kuyana ngibona ngazathi izinto ekuze zikhangele. Siyabona abanye abanikwa amathuba alinganayo ukuthi bekhankase. Ubonile amarali amanye amabandla ayavinjwa. Kuse khona kuyana ngibona ngazathi yizo izinto ezibe zivule zikhangele. Kusindane emuva kube kule nto ze-registration, le nto zama-boundaries. Konke konkeana konke kule something to do within ukhetho olukhululekileyo, olufair and credible.
Ukhulume ngokungaphiwa ithuba kwamabandla aphikisayo kumisakazo kahulumende la kumaphephandaba akhe. Kodwa sike sezwa kunsukwana ezedluleyo abe-ZBC be-City abe-CCC yibo abangafuni ukuza emisakazweni yabo. Iqiniso yilipi?
Ungakhangela i-election ye-Zimbabwe isile sikhathi iqalile. Preparation land line. So isikhathi sonke lesi sisetshenziswa ibandla elilodwa. Yabo eZimbabwe engakhangela baze begcona i-CCC. Ngamabandla adinga coverage. Lamabandla ama-regional parties anjengabo MRP laNtsozap. Bonke labo bayebelidinga ithuba elifanayo ukuthi betholakale befika emsakazweni. Lama presidential candidates amaningi abefisa la ukuthi itholakale enjani enika i-coverage. But imbona ngazathi ibandla elithola i-coverage daily ngezinto ezihlukeneyo asifana ama-government program kodwa ibandla kuphela. Libandla le-ZANU-PF.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu IA ibhetshu likaZulu bexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umqondisi wesigodlo someli weMelika kwele Taiwan, unkosikazi Sandra O'Drake, uxwayise ele China ukuthi lingalokothi lisebenzise uhambo lomsekeli kamongameli wele Taiwan, umnumzana William Lai Ching-te, kwele Melika ukuzama izehlakalo zoqalo. Owake waba ngumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump, uqhubekela phambili ekhankasa ukuthola usekelo lokuvotelwa ukuthi abe bandla lama-Republicans bamvumele ukulimela kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngomnyaka ozayo. Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namuhla sixoxa lomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ohlala kweLebhilithane. Umlalazi usebambisane labanye bakhe basungula uhlelo lokufuya imbuzi. Ake sizwe ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
La ngibuya khona ngibuya esigabeni ukuthiwa kusebulilima eChihanga la ngizalwa khona babamthemba. Sabona kufanele ukuthi sisithuthukise njengabantwana belizwe lakithi. So safundele entuthwaneni ukuthi uma singazibambelanga thina akekho umuntu ozovela kwenye indawo ezisilungisela indawo yethu. So ngikhuluma nje njengamanje siqala uhlelo lokufuya imbuzi. Saqala nje siyi-20 singama-members eyi-20 sihlanganisa imali, abanye baphuma sasala siyi-8. So yikho ke imbuzi zona ezisasihamba sithenga imbuzi sabeke imali nje. Sakufanisa ukuthi first base sathenga imbuzi eziyi-108 nempongo ezi-8 thina singama-members ayi-8. Imbuzi zona ezisazithola kwenye i-supplier esemanama eGwanda. Okukhona imbuzi lezi sisafuna indawo ukuthi ngasigcina ngabe sekusakhulumisana nabadoda akusizwe ukuthi singabe ngatholela indawo yini njengoba ilendo sikhuphanga ukuthola. Kodwa-ke sivekile thina la sesibeke khona yiko siyathola ukuqasha abantu bakithi bathole umsebenzi khonapho ukuthi imbuzi zethu zikhangelwe. Zikhangelele ukuthi ngo-October siphinde futhi sithenge ezinye about 300 gold.
Imbuzi lezi zimbuzi ezinjani?
Imbuzi zine-quality ne-quantity. So thina sibone kufanele ukuthi sale nge-quantity. So imbuzi esikuzo ama-cross ebuwa. Ibuwa kothi imbuzi lezi ezinamathandabomvu. So i-stage esikuzo imbuzi zethu ziku-F3. Sesiqalile ukuzala mthembu i-first batch esayithenga manje ngo-April. Sesiqalile ukuzala sibona abantwana nje ziyazala imbuzi zona zizala amaphahla triplets kanjalo. Sikhangelele ukuthi izoba i-project ezobenefita kakhulu isigaba sakithi ngoba thina abantu bamnyama ngibona ngani kufanele ukuthi high time now ukuthi thina sibone ukuthi ngeke sihlale singabantu abakusebenzela amanye ama-races kanti-ke nathi singazenzela okwethu siphilisaneni siqatheni sibe i-generation izo-cheer sisitshele abantu abethu ingqondo ukuthi baqhubekele phambili baye phambili nento esebesiqalile njenge-generation ekhona manje.
Kodwa ke le ndawo lapho elizifake khona kumbe lidinga iplus.
Sidinga iplus. Into esiyidingayo besidinga nje indawo engaba nkulu ukuthi singagombolozela ukuthi sibe ne-security. Okwamanje imbuzi lezi sazisiyi-8 sazithatha sazidivida into 8 spaces. So umunye nomunye ugcine i-number of code yakwanisa ukusigcina. Sisakhangelela ukuthi khona manje sesi-raise imali ukuthi singakhona ukuthenga imbuzi eziyi-300. So by October sesikhulume ne-supplier ukuthi imbuzi nezo zidilive ngo-October. We have already paid the part payment yakhonoko. So into esikhala ngayo nje ukuthi uma singathola isizo lokuthi singathola into i-land, into efana ne-plaza nje lengaba i-plot elikhulu elingakhonisa ukugcina into ezingangembuzi, singakwenza ukuthola amanzi, imbuzi zethu zigcine khonapho, sithole abantu abangakhangela imbuzi zethu. Dinge nama-supplies, abantu abangaba bethengisa ukudla kwembuzi okufana notshani, ama-goat meal, ihlelo lwethu luqhubekele phambili.
Ye, ziyadliwa kumbe azidliwa imbuzi?
Imbuzi iyadliwa, Dube. Imbuzi into enhle kakhulu. Into enhle ngembuzi, Dube, imbuzi idla noma siphi isihlahla. Imbuzi idla isihlahla and inyama yembuzi iwukuthi, Dube. Wabona abantu abafana nama-China, nabantu laba abayenza makula laba badla zona imbuzi. Imbuzi iyakwesiqine, Dube, ngoba imbuzi idla. And it's a smart animal, ayidli into ephansi. It's a rustler, it's not a hustler. So imbuzi ifuneka idle into ephezulu efana nokubona ifikelela ameva. Inyama emnandi kakhulu imbuzi, Dube. Ungadla inyama yembuzi, ngeke uphinde udle inyama yenye inyamazana.
Hayi, nami ngiyayithanda kakhulu ke inyama yembuzi. No, ngibonge kakhulu umlekazi, ungaphi khonapho kanjani?
Namanje se-England, ngise-Hampshire, e-Southampton. So into enkulu nje ukuthi abantu bakithi ma singabambana, ukhulu esingakwenza sibambene. Ngoba uma wenza into encane uwedwa, izokusinda kathi ke ma nibambene lakhe njengoba sibaninga ngathi nikana ama-ideas and into yethu ibonakala ukuthi ijabulelwa ngabantu abaningi ngoba siye ngesikhathi sidistribute imbuzi zethu ngo-April uzenzele ndebe lwathumela isayithi they were there abhala ngakhona ukuthi kwenzayo abantu bakuyijabulela kakhulu sathola ama-responses ukuthi abanye bafuna ukusijoyina sathi no instead of nijoyine thina qalani kwenu then singanikana ama-ideas then we can give you guidance nolwazi eselutholile thina ukuthi ngiyaqhuba kanjani nizenzele any cooperative
lowo ke ngomnumzana Sikhumbuzo Mlalazi sizalane seZimbabwe esihlala kweLebilitane obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHampshire eSouthampton.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Gumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ise Washington. Live talk lamuhla kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ukuthi sizwe imbono yabo ngamalungiselelo okhetho olukhulu lukamhla ka 23 Ncwabakazi ngenyanga ezayo. Singakehlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi ugwalo lwe-voters roll lwalonyaka lunzima kuluhlolisisa kakuhle ukuze luphathise ukulungiselela ukhetho. Umthethwandaba we-High Court usuvumele isicelo sabebandla le-United Zimbabwe Alliance unkosikazi Elizabeth Valerio ukuncintisa. Olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka mhuri yeZimbabwe.